amalunga edale lephalamende lawo amanyana lomhlaba ekunanzeni inyanga yokulimukisa uzulu ngemvukuzane yebele e-Breast Awareness Month bethi ngempela inani labantu asebebanjwa yilo umkhuhlane lokhu liqonga ngakho-ke uhulumende kumele athathe amanyathela ilunga ledale lephalamende eNkayi South unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi kulusizi ukuba inani labalahlekelwa ngumphefumulo ngenxa yalomkhuhlane lokhu liqonga
ye angijabona ukuthi lapha kungela madokotela abahlolayo omama kunzima ukuthi ukwazi ukuthi bangaka omama abalemvukuzane ngike ngahamba kulast term ngike ngahamba lamadokotela they were shocked ukuthi kulezifo ezingako ezinjalo ezelaphekayo but seziqheliswe ukuthi abantu bezengakwazi ukuthi balazo ukuthi baze belatshwe masinyane so mina ngifuna ukuthi ngithi uhulumende kafake in each district or each ward clinic umtshina ozahlola ikhensa ukwenzela ukuthi yelapheke
usenetha Thabita Khumalo uvumelane lonyoni ethi akumangalisi ukuqonga kwenani labomama ababulawa yimvukuzane yesibeletho ngoba eminyakeni edluleyo babesebenzisa impahla engahlanzekanga lapho belandela
ukugaza kwemvukuzane yesibeletho zabomama akumelanga kube yinto eyethusa uzulu namhlanje lohulumende 1999 iJohnson and Johnson eyayisenza izigqoko ezigqokwa ngabomama uma besesikhathini yasuka kuleli lizwe yaye eMzantsi Afrika ithe isisukile kwasala kungela ngitsho yona ikampani eyenza izigqoko lezo zasezisivelakala zithe zisivelakile umama xa sukusebenzisa izinto ezitshiyeneyo abanye besebenzisa amalembu abanye amasokisi abanye amatishu abanye ama-newspaper namhlanje sesikhala ngokuqaza kwemvukuzane nale yiyo imbadalo esiyiphiwa ngurhulumente owasiyekela sisebenzisa izithubo esezisibulala namhlanje
udokotela Nikela Ndebele uthi umkhuhlane wemvukuzane usudale umonakalo kubomama abaningi elizweni ngoba bephuza ukuzodinga usizo lokwelatshwa umkhuhlane ususesibangeni esiphezulu
kakhulu baphazamiseka kakhulu kodwa iproblemi bafika sekulate njalo kodwa njengoba ngitshilo kumeeting ngaphana ukuthi bangafika i-early detection njengokwenela abana abebesipha ama-testimony 25 years after uright testimony kodwa abanye siyafihla njengokwesaba mona okugcina lonotini na kwakuthi wasibuya ngabudokotela wahlatsha umlozi ngisona wesaba
inyanga kamfumfu yahlelwa ngumhlaba jikelele ukuqakathekisa imikhankaso yokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane yevele i-Breast Cancer Awareness Month ngoba isithe yathatha impilo zabantu abaningi njalo ayikhethi ukuba ihlasela siphi isigaba sabantu lomkhuhlane uhlasela omama labobaba abantwana amantombazana labafana phansi kwalomkhankaso abantu bakhuthazwa ukuyahlolwa kungelambadalo ezibhedlela zakobulawayo e-UBH leMpilo Central Hospital ngimele i-Studio 7 yakobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.